uthi ukuthi sokufosa umuntu ukuthi athathe lowo muntu abephaswala ngoba yayiqinise elihle ukuthatha umuntu osebhotswana wonesezimbabwe hhayi vele kakusebenzi ukuthatha umuntu esecanada unila uthi sesithathini vele kuhle kuphikisane lebala lona lesithi lithathini so kudala ukuthi abantu abathadileyo baza ngabantu abahlala bengandawonye njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye ozakhe omunye abe lomunye omngane okuyinto engekhoyo esintini sakwethu njalo kuyinto elihlazo ikakhulu kithi omama.
Kodwa siyabona ukubana lezi suku kule nkundla zokuxhumana o-WhatsApp labo-Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo yayithathwa ngabo-anti
kwabathatheleyo bobabili into ze-WhatsApp into zobulezi kunendina zisebenzi kwabathatheneyo bobabili obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulezi ama-WhatsApp obabakazi yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawo xa besecanada canada xa bese-south africa south africa kungenxaya abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi laba bobabili sokumele babe ndawoye xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilutshwana lokhuyana okokuthi umuntu uyoathatha umfazi yena esecanada umfazi elakhe ezimbabwe hhayi kulihlazo elimangalisayo njalo kudala ubumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo phela umuntu kathathela ukucoxa naye ngobulele kuthathela ukuthi akuwathela ku-ayine kuthathela ukuthi akuphekele kuthathela ukuthi akuvuse ebuthongonelele ayisiwusuhoqa kubi athi kathi sokutheni sikelalesinikiwe sokutheni sikajuda uhota njani thikilika kunengi okuvusela umuntu elini so kuqakathe ukuthi nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongweni hayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye kodwa akula phela o-anti khonapho
hayi xa bendawo yakulizwe hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngavala ilaba nabo buhlobo obukhathana solungu bekhonapho kulelo kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini akhulume lomkhwenyana athathi nabayi ebukane wabo phakonale mabhuseni enkayi abathi elithi umntwane selomngane batsho bathi hhayi kubambenini beselibatshela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sizobabona mathuba akuna muntu ongasebenza ecanada engayikibo loba nini sabe sokumele ukuthi babe beqhubeka besazakala ukuthi sebehlala ndawonye kodwa ngo-December babuye bazoziveze ebazalini baphiwe indlandi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela omakhalekhukhwini
amalobola besebhadalwa nge-moneygram
ukuthi sikhulumisane sithinithini kodwa amalobolo phela into ehanjiswayo ikuzibusiseke sekungathi osikhulumisane la izimadlalela ezinane lezo ziphume ukuza kodwa kulindelwe ukuthi uyeza uzolivela ilobolo ekhaya naye velahlahlale koqa ukuze efikile leso sikhathi abandizenazo aphela bizigqile asaze nakhiphe khona ilobolo
manje lokwane kwakusenzakala ekadeni ukuthi ngaso kungathi kulamaphutha ayenzakalayo emthadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhona lekhatshana
ikhotho uhlupha-ke khonapho yikho ubona amadivosi esemaningi kangaka asedala yikho khonokho phela ukuthi wakumele ecebela kubabakazi fo ubabakazi yabe ngasabonela asatholakali dula ukuthi usiye ebanganini abangane bathi mina kuyini jele bengakwenza mina kuyini abangane besebekulahla bakulahla ezithime endiwapho ngenxa yokuthi usele ubabakazi eduze ozakuphuthela into eziqondileyo akubeke phasi amapala.